Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Sanga na kwezekuse ni mtuagazi ngolwesi ni mshagatu kumpalagazi 2021 igama ngwantunga milinku mo nazi ezihamba pambili
aisilo iti waneliza vuga li zule kusasa kumbe pambu wa kusasa ngako kekumele kutatu wonka manyate logu tisizu vigele kutwa impilo ingami
inani labantu ababanjwa i COVID-19 nisuku ngosuku likhuphuke nesilinganiso esikhulu lisuka ku 399 kutange laya ku 712 izolo
kakukulwe isystem yonke yezek kakhulu abantu abavela ku CIO nakumapolisa laku army bakhutshwe
EMDC Alliance isona amazwi kamongameli Mnangagwa awukuthi ayikho inguquko eza kwenziwa ngohulumende phezu kwendlela okuqhutshwa ngayo ukhetho ama-electoral reforms. Umkhakha we-COVID-19 omutsha owe-Omicron usutholakele laseMelika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu ababanjwa umkhuhlane we-COVID-19 isuku ngosuku likhwele ngesilinganiso esesabisayo lisuka ku 399 kutange laya ku 712 izolo. Ugantsha lwezempilakahle luthi abalikhulu lane babantu laba 104 ngabafundi ezikolo ezitshiyeneyo. Luthi njalo akekho obhubhileyo. Kusikhathi esedluleyo beselehlile kakhulu inani lababanjwa igciwane leli lidlalela phansi kwekhulu. Abanye banakanela ukuthi osokukhweza amanani la kungaba kungumkhakha walomkhuhlane omutsha owe-Omicron lanxa nje uhulumende esithi usadingisisa ukuthi usukhona eZimbabwe na kumbe awukafiki. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor umnumzana efidlela Ncube.
Ye liqiniso ukuthi sibonile kulamalanga okuqansa kwe-COVID kusiya phezulu. Okuqakathekileyo ukuthi sikwamukele ukuthi leli gciwane kuzamele siphile lalo njengawo wonke amanye amagciwane esiphila lalo. Ayisilo igciwane lizavuka lidlule kusasa kumbe phambi kwakusasa. Ngakho ke kumele kuthathwe wonke amanyathelo ukuthi sizivikele kodwa impilo ingami. Kumele siqhubeke sisenza lokho okufanele sikwenze ukhetho lube kukhona kuvotwe imihlangano yenziwe ibhola lidlalwe abantu bayezintweni zonke lezi abafanele bazenze okukhulu ukuthi ngabe siya kulezo ndawo bazi bathatha amanyathelo okuzivikela. Kodwa ngeke size simise impilo ime izicini ngasasebenzi kungasasetshenzwa ngoba alidluli leli gciwane lisesekhona okwesikhathi eside lathi. Ngakho ke uqansa lizabe liqansa litshintsha njalo imkhakha kuvele elinye eliphangisa ukumemetheka kulelinye kuzamele sihlale sihlomile sizivikela ngokufanayo.
Bakhona abathi uhulumende uyaphuza kuphenyo lwakhe lokudingisisa ukuthi usukhona yini lomkhakha eZimbabwe kumbe awukafiki. Ngoba so kule viki utholakele lomkhakha kwele South Africa la kwele Botswana kodwa ele Zimbabwe lokhe lisemnyameni. Ungathini ngalokho?
Liqiniso uyaphuza kakhulu uhulumende ukuthi aveze ukuthi isukhona yini lo mkhakha wegciwane kumbe kawukabi khona. Kodwa ke vele abantu bayacabangela ukuthi kungenzeka leli gciwane selikhona phakathi lo mkhakha usukhona phakathi elizweni. Kuba yikuhlakanipha ke ukuthatha ukuthi vele usukhona ukuze uthathe amanyathela aqinileyo ukuthi uzivikele. bekufanele ukuthi ngabe ngalesi sikhathi kudala beshilo ukuthi ayise sikutholile lokho kodwa ngithi vele siphila ngaphansi kwezani PF iyafisha izinto ezintshe khona kucakathekile ukuthi abantu baziswe ukuze bazivikele bavikele lelizwe ngendlela efaneleyo kodwa ke ngabe vinjelwa ulwazi lufihlwa kuyathi kukhulunywa ukuthi igciwane selikhona kumbe umkhakhalo wegcina ugciwane usukhona selimemetheke kakhulu selibulala abantu abaningi ngakho ke kuyadingakala ukuthi leyo information lolo lwazi lombiko ufinyelele ebantwini kusesemanje kungakamemetheki kwedlula lokho esikho khona namhlanje
Sibona ukuthi umongameli Mnangagwa wethule iziqondiso ezilaya wonke umuntu ongena elizweni ukuthi ahlolwe umkhuhlane aphinde ayehlala kuma quarantine centers kungelani lokuthi ulalo igciwane kumbe kalalo okuyinto esolwa ngabanengi ulubona njani wena lolo daba
Iziqondiso kumele zamukele ukuthi igciwane lecorona selikhona lizahlala likhona okwesikhathi eside alisoze livuke lihambile ngakho ke iziqondiso eziyabulala umkhonomi kazisebenze ezizadiliza imisebenzi yabantu kazisebenze iziqondiso ezinjalo iziqondiso ezizavimba amalungelo abantu okubalela lokuvotwa lokwenza nje zonke izinto ngendlela efaneleyo kazisoze zisebenze kumele iziqondiso zithi nxa zibekwa zikhangele isimo sabantu zikhangele njalo amalungelo abantu abhalwe ku-constitution ngakho ke kuqakathekile ukuthi iziqondiso zivumele ukuthi impilo iqhubeke kulwiswe igciwane kungalwiswa amalungelo abantu kulwiswe igciwane kungavalwa ukhetho kulwiswe igciwane kodwa imisebenzi lamabhizinisi aqhubeke esebenza kulwiswe igciwane kodwa imihlangano iyekelwe iqhubeke ikhona abantu bavikeleke ngendlela enjalo kodwa uhulumende weZimbabwe uyaphosela nje iziqondiso ezingasebenzi ngendlela evikela amalungelo abantu lokho kufanele ukuthi kulungiswe ngokuba kakuncedi kwenza igciwane limemetheke ngoba abantu bagcina bengakulandelanga khona lokho kuyabe kukhunywa nguhulumende
Umnumzana efihlela ncube ngowenhlanganiso ye Citizens COVID-19 Monitor. Ivandla le MDC Alliance selisole kakhulu amazwi kaMongameli Emmerson Mnangagwa awukuthi uhulumende kasoze aguqule imithetho elawula ukhetho ngoba kudala sowakulungisisa lokho elandela iziqondiso ezabekwa ngumanyano weSadaki eziphathelane lokuqhutshwa kokhetho olukhululekileyo Umnangagwa wethu le amazwi la emhlanganweni weZANU PF Politburo eHarare izolo. Uthe labo abaqhuqhuzela ukuguqulwa kwendlela ukhetho oluqhutshwa ngayo kumbe ama-electoral reforms ngesiNgisi abakwazi abakhuluma ngakho ngoba nxa bebuzwa ukuthi kahle kahle yiphi imithetho abafuna iguqulwe abalampendulo ecacileyo. Lokho kuphikiswe ngamabandla aphikisayo esithi umnangagwa wazimhlophe okumele kwenziwe ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo eZimbabwe olwamukelwa ngumuntu wonke njalo kulungiswe ezombusazwe lezenotho zona ezingamanga kuhle UChris Gande weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ochasise ngabafuna kulungiswe.
Sibona ngani lokhu utshengisa mhlophe ukuthi kafuni ukuthula lokhetho olungcwaba. Ngenxa yokuthi thina beMDC Alliance sithi kaguqulwe isystem yonke yeZEC kakhulu abantu abavela kuma-CIO nakumapholisa laku-army bakhutshwe. One. Okwesibili, in announcement, the tallying of results, zonke ezama MPs, ama senators, ama councillors, ama president, azihalwe, azivalwe, zipublicize kuma wards. Ngoba okwamanje i-tallying noma ukukhuluma ngama vote ka president kakhulunywa ngawo awadeclarewa ku ward, awadeclarewa ku constituents, ayaphonga ukuthwalwa nje hanjiswe ku headquarters yiko abafika ba Eden khona ngale ba announce sifuna ukuthi uguqulwe khona ukuthi ama elections wonke afanele ukuthi a publicize akhulunywe announce ward aka president la ukuze kuyefika ku district kuyefika ku province kuze kuyefika ku national hayi khona ukuthi ama vote ka presidential candidates yaphonga umumathwa nje engatshelwa abantu ucine soku announcewa ku national headquarters ya Harare kunoko 2 okwesithathu sifuna kube le transfer ama police lawana okuthiwa ngama constabularies ama police wezigaba ongcoza bengasebenzi kuma elections ngoba ngabantu be party njalo sifuna i media reforms abantu bonke bakhulume free of charge ku ZBC njengalokho kwenziwa kuzana
manje yona inhlanganiso eqhuba ukhetho ezek lithini ngayo
sifuna izek ingatshengisi inketaro chabi lokuthi wena uvela ngaphi ababe ngabantu abazimele mpo independent hayi khona ukufunzwa izana ukuthi yenzani lalokho sifuna ama political parties wonke alinganiswe emthethweni ngitshola ku media ngitshola ku ZBC ngalokho ke sibona ngani umnanga kwalezana PF yakhe abafuni ama elections angcwaba ngoba sebejayele ukutshontsha
Umnumzana Felix Magalela Mafasfanda ngomsekeli wasikhulumeli seMDC Alliance sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule yena othi umongameli Mnangagwa uqondile
nasilandela konoko kho okwabekwa yifadalo onyiwa ama-electoral reforms ayenziwayo asiwayenzanga siyidibhabhe kuphela sayenza simanyele namazwe esadak senza kwi-uniform kuyahambelana lakho okwenziwa amazwe esadak lani masihamba siya-observa khona ngale amazwe observe lanaziyabe kuhambelana kodwa laba bani abafunayo laba ukuthi kube nama-electoral reforms hhayi yinabani abantu abathi bona bahambe ngoba beyicela ama-functions ngani bese besenza ukuthi nxa sokudlala ibhola lakhona bona umomo lona abafunctions lethe onzima ebantwini nxa befuna lokhu abaqale bona bakhiphe ama-functions kuqala
abamabandla aphikisayo babagawule bakhala ngokuthi okwakuqala izeki ilamalunga ayamele kucele lezanu PF kumbe kucele likahulumende ngokunjalo bathi izeki ayizimelanga kayisilo hlangothi oluzimeleyo phezu kwalokho bathi kulezinto ezitshiyeneyo eminye imithetho emele iyesulwe ukuze ukhetho lube ngolukhululekileyo kanti le misakazo efana labo ZBC kumele kuguqulwe indlela ethapha ngayo izindaba zamabandla aphikisayo ngesikhathi sokhetho
yazi inkomo iveki izimele yodwa kodwa ukuthi ubani wayesebenza ngaphi kumbe wayesebenza kurhulumente engakayi kuzeki abudingi thina lokwana nkomo kodwa izeki izimele yodwa lapha isenza umsebenzi wayo kumsebenzi wayo ukuthi ubani wakuwasebenza but wakudobha umuntu nje nkomo ongazanga asebenze ongazi lutho ongazange asebenze noma kuliphi kwezinye inhlangothi noma njengakuthi kathesho khonapho kula bantu abanye abaseva kugovernment abaseva ngaphi abangena kukomishini khonapha abanye ukangele futhi abanye babevelela kwezinye indawo lakho abanye ababantu bangena ngakubuzethi kwapha ezombusazo bangena bakhona babakhona kuzethi khonapha ngokunjalo sinanzelela ukuthi abantu bona bae beshona ukuthi abantu abathile bake basebenza kurhulumente nemabe kuzakhe kodwa izeki izimele yodwa sinakukhangela futhi kakhulu ukuthi izeki impumela nale yaba khona i-opposition labamalunga ejani lephalamente kanti mina ngiyangithi ngibatshalenje ngithiia lahambelana ephalamente nimale lisuphutho kwalokhabhaka kuhle ina phela ukuthi lalikhethwa ngaphela ngezinye indlela lingavumpeli ukuhamba ephalamente mina lelayelalikhethwa kodwa bakhona ephalamente ngenxa yokuthi bayi-product yezeki yena leyikhona abayisholayo
umnumzana Belief Gawule lilunga lezanu PF kusenjalo umongameli Mnangagwa uguqule ipolitbureau yebandla lakhe isolo wakhetha umkakhe wo-auxilia Mnangagwa ukuba ngonobhala obona ngezemvelo lokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Mnangagwa ube ngomsekeli kanobhala obephethe lesi sikhundla Umnanga kwa ukete njalo umnumzana Christopher Motsoangwa ukuba isikhulumeli seZANU-PF kulandela ukubhubha kobekulesi sikhundla umnumzana Simon Kayamo yo okhulumele ibandla okwesikhatshana ngesikhathi umoyo engezwa kuhle umnumzana Mike Bima usengwesikomitshi waleli bandla. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi kulezikolo ezizimeleyo esizivaliwe ngemva kokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Izim Life ithi umbalisi wekolishi leNasti umnumzana Dumisane Madzivanyati usexotshiwe eplazini likamnumzana Sipho Sami Malunga ele esidakeni eUmguza. Izithunywa zenkantolo zibikwa zidede impahla yakhe zayijikela phandle. IZBC ithi abamasiko labokholo lwesiKristu sebebambe iqhaza kumkhankaso wokuqeda umkhuba wokwendiswa kwabantwana. Isayithi yona ithi sokuqhamuke umkhuhlane wesihudo elokitshini letshabalala koBulawayo. Soku isikhathi sembiko yenu.
Sanibonani ku Studio 7, ngithanda ukubulisa abasakazi be Studio 7 ontungamili. Ninjani ku Studio 7? Sanibonani balaleli be Studio 7 eZimbabwe yonkana nje. Okhulumayo engubakusani, bakusani mlotshwa ngikhuluma ngase South Africa. Yeah, mina ngikhuluma ngumlandeli wecembu iPhakazi Republic Party. Ngithi sonke masithi vuka mthwakazi vuka yithi abantu yithi silweleni ilungelo lethu singabantu baseMatabeleland. Ngithi vuka mthwakazi vuka.
Sanibonani, sanibonani njani basakazi beStudio 7 kunye nabalaleli bonke, ninjani niphile. Ngobingelelayo ngiphisinani kwamadlambuza hlala sekhona. Ngithanda nami ukungena futhi engikuzwayo endabeni lezeni esilethela zona emfokamoya laphana weZANU-PF makukhulunywa lemujiwe ethendayo yokuhlaselwa komsosha owezama ukuthi avimbe umuntu odale umonakalo umbo wezingozi kodwa watholakela sehlaselwa. Ngifuna ukuphawula phezu kwendaba kwempendulo yakhe asilethela yona athi labana abantu ababeyenza ebeshaya umsosha lwana bezokumkhipha amazinyo yizigebengu nje ezingahlangene andalizana. Engifuna ukuya kukhona ngokuthi okubonakalayo laphana imoto yeZANU abayisebenzisayo imoto lana uma beyenza imisebenzi yeZANU ingako ifake i-emblem ebonisayo ukuthi imoto yeparty. E-driver ngabantu uma beqoqa abantu besiya emhlanganweni besiya kuphi kuyenza yonke nje imisebenzi okuchaza ukuthi nalowo msebenzi bewenza laphana njengoba bebetshalwa umsotha bezebemgibeze ngenkani. It's part of umsebenzi wabantu beZANU.
Sanibonani, sanibonani ku Studio 7 basakazi, ninjani nabalaleli. Ngiyalibingelela nonke nonke, ngiyalibingelela basakazi. Hayi, mina okungijabulisayo nje ukuthi ngibona ibandla lezaphu lindlondlobala yize nje abanye belikhuluma kabi. Angibasoli ukuthi abazi. So umuntu ongaziyo kwesinye isikhathi uyamlalela omunye-ke engena ihlade etshane nezihlahla omunye-ke njalo. Abanye abantu akubajabulisi ukubona izaphu indlondlobala. Abanye baneyilonda esingazazi ukuthi iyilonda zani. Kube zobethi izaphu iphalazweni izibalo akusinkulumo yomuntu ocabangayo le izibapho nayo is the opposition party although i revolutionary party akutsho lutho lokuthi singazuyikhulumekalo kanje ukuthi iphalazweni izibalo lokho kukhombisa ukuthi umfowethu lo bekhuluma mphendula yena ngqo akanayo kwayena ihlonipho uhlulayo udelela yona izibalo edelela iparty la ezama njengawe njengokuzama ukuthi ukhitshizwane wena umusu siyasukeliswa asihloniphaneni ma singabantu singali sodwa singabantu bakomthwakazi singabantu bakomthwakazi sinjalo kodwa sisemaphathini ahlukeneyo asiwahlonipheni asihloniphaneni ukuze kubonakale ukuthi esikwenza sonke siyenza into eyodwa i-enemy izwane o-p f lokho ngeke sikufihle thina esingafuni ukucatshetshani izwane o-p f inkinga yezimbabwe isifo izano satanist izano so usukelana nezapho ethi izapho yayigwinywe izano igwinywe izano kwanini ngoba iuze ibe unity of god kwakunama-reason why yaba njalo is because abantu babebulawa so ezinye izinto umuntu kumele ukuthi uma ekhuluma azibuze ukuthi ukhuluma le nto uzama ukubukisa or uzama ukwenzani so abantu abayeke ukungahloniphani abayeke ukubukisa izapho beyenza ngathi into yokuhlekisa
Sanibonani kwi-Studio 7 umnikela megama u-Adolf Shaba mina into engifuna ukukhuluma ngayo ile ndaba eyenzeke eZimbabwe ukuthi kuba nabantu ababulawa nge-political violence ngonyaka ka-2021 iZanu PF lokhu isaphila ku-Stone Age Life angiboni lapho esiya khona ngalaba abantu abacabanga ngale ndlela abantu abale mqondo efileyo bahlala bezivikela njengezinto ezingenzi isensi ezingenzi ingqondo iZanu PF kunjengabosathane uqobo lwako ma ufuna ukubona umfanekiso kasathane ubona iZanu PF ngoba izinto abazenzayo waza khumbula le ndoda ebulewe emaswingo makuthi uyabuka ngubaba wabantwana ma abantwana besala bengelayise ngenxa yokuthi abantu babo babulewe iZanu PF impilo enjani enjalo ngathi uNkulunkulu engasisiza sike bephume baphele bengaphindi babe khona laba abantu ey'mpilweni zethu
kungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318 singene kwezivela kwamanye amazwe iVoice of America ithi kulabantu ababili abavele kwele South Africa ababanje umkhakha we-COVID-19 omutsha owe-Omicron kwele Nigeria. Umsakazo omunye uthi njalo abezempilakahle ezwekazi lase-Europe bathi baphakathi kokukhulumisana ngamanyathelo abangawathatha ukwenqabela umkhakha omutsha lo agoqela ukuphoqa uZulu ukuthi ahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Singene kudaba lwemelika. Abezempilakahle bathi umkhakha we-COVID-19 omutsha owe-Omicron usufikile kuleli lizwe kulandela ukutholakala komuntu wakuqala olawo izolo esabelweni se-California. Isiphathamandla esikokela imizamo yokulwisana lalomkhuhlane eMelika, umnumzana Anthony Fauci, utshele intathelizindaba ukuthi umuntu lo uvele kwele South Africa mhlaka 22 ngenyanga edluleyo wazobonakala ukuthi ule coronavirus mhlaka 29. Wengeze wathi lumuntu wahlatshwa amajekiseni womabili e-COVID-19 njalo akekho esimeni esibi. Ekhuluma phezu kwalumkhakha kuthange umongameli Joe Biden uthe kasoze avale ilizwe lakhe lanxa ungaze utholakale. Uphinde wakhuthaza abangakahlatshwa ukuthi bahlatshwe kanti lalabo asebahlatshwayo uthe kumele bahlatshwe ijekiseni yesithathu i-booster shot. I-World Health Organization ithi umkhakha we-Omicron lo usufinyelele emazweni angamashumi amabili lane 24 agoqela yona iMelika, iBritane, iFrance, iBotswana, South Africa, Australia, Netherlands, Germany, lamanye. Sixoxele osebenza kwezempila kahle eMelika unkosazana Brenda Moyo.
Okungani kuyajabulisa nje ukuthi kule mibiko yokuthi abantu asebetholakele belawo abaguli kakhulu njengalokho bekusenzakala ngeDelta variant. Sibonile lo dokotela weSouth Africa umama lwana othi nguye waqala ukubona lo mkhuhlane echasisa ukuthi abantu ababanjwa yiyo le iOmicron abaguli kangaka njalo bayelapheka nje bezihlalele ezindlini zaba kudingakali ukuthi bangene ezibhedlela. Yikho nje kungani kuyathembisa ngaleli gciwane kumbe ngithi ngali variant. Asazi-ke ukuthi ensukwini ezilandelayo singabona yini u-Omicron lo esesabalala engena kwamanye ama-states kumbe ukuvinjwa kwezihambi ezingena kuleli zivela emazweni angezansi ye-Africa kuzasebenza ukunqanda masinyane. Ingcwethi kweze science zilokhu zisithi ziphakathi kokudingisisa ulwazi oluningi mayelana le variant entsha le.
Khuluma kunsukwana ezedluleyo umongameli Biden uthe umkhakha lo ungaze ufike eMelika uhulumende wakhe kasoze avale ilizwe engama-lockdown. Uthe uqakathekileyo yikuthi abantu abangakahlatshwa bayehlatshwa kanti lalabo asebehlatshiwe bathole lokhu okuthiwa ngama-booster shots ijekiseni yesithathu. Ungathini ngalokho?
Yebo, umongameli Biden uqhubeka ekhuthaza uzulu ukuthi ahlabe amajekiseni okuvikela lawo ama-booster shot la. Laloba kungakabi lolwazi olujulileyo lokuthi kambe amajekiseni la ayasebenza yini ukuvikela i-Omicron le. Le yinkuthazo enhle kakhulu evela kumongameli uBiden ukuthi abantu kabazame ukuhlaba amajekiseni okuvikela. Sizwa-ke abamankampani alungisa ama-vaccines la esithi lawo aphakathi kokucubungula ukuthi imithi le ingabe isenelisa na ukuvikela uzulu kuleli gciwane elitsha. Kungaba yinto enhle sibili ukuthi leli kube lithuba elihle lokuthi abantu abaningi akade bethandabuza ngodaba lwama-vaccine abaguqule ingqondo zabo. Umongameli Biden yatsho njalo ukuthi kakusoze kube lama-lockdown lokuvalwa kwezindawo and so on. Lokhu lakho kungaba yinto enhle njengoba kukhanya kulokhe kulokucubungula sibili okuningi okusamele kwenziwe mayelana nalo umkhuhlane. Kuzaphela kubonakale-ke phambili sokusiya ngokuthi i-Omicron le isabalala kangakanani njalo ihlasela kangakanani emzimbeni womuntu. Sizabona-ke njengoba ngitshilo ngaphambilini ukuthi lathi sihlezi nje sixotshanisa nalazo izindaba sisizwa ukuthi i-Omicron le isabalala njani, iyangaphi, vela ngaphi, njalo kuzagcina kutheni emaphethelweni akho. Kodwa ludaba oluhlekelo nolo lokuthi ke abantu abenelisayo abaguqula ingqondo shuwa bayehlaba ama-vaccine lawo ama-booster shot.
Unkosazana Brenda Moyo usebenza kwezempila kahle eMaryland khonapha eMelika. Kunjalo nje umfundi ongumfanyana oleminyaka elitshumi lanhlanu odubule wabulala abafundi abane kwesinye isikolo eMichigan kuthange umiswe enkantolo izolo esethezwa amacala okubulala. Umsolwa u-Ethan Crumbley ubikwa esebenzise umbhobho kayise. Siziphethe ngebezihamba phambili. Inani labantu ababanjwe i-COVID-19 izolo likhwele ngesilinganiso esesabisayo laya ku-712. EMDC Alliance isola amazwi kamongameli Mnangagwa awukuthi ayikho inguquko ezakwenziwa nguhulumende phezu kwendlela okuqhutshwa ngayo ukhetho ama-electoral reforms. Umkhakha we-COVID-19 omutsha owe-Omicron usutholakele laseMelika. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kwezekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.